Omunye wabathi udaba lolu solifike emaphethelweni ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele ese-National University of Science and Technology.
I-CCC asisayiboni kuyisisasa engathi lesi sithinto ngemva kokuntengantenga sesikubonile ikakhulu kubukhokheli babo. Izithembiso zabo zizafadalala ngoba akusekho leyana istructure eyayivele ithembisile, iphe izithembiso ezithiyeneyo ikhonteste impumela yokhetho. Ngakho-ke esingakukhangelela ukuthi hhayi ikusasa ye-CCC kayisekho, noma ingazizama ukuvuselelwa, hhayi ukuntengantenga lokhu sokuyenze abazintshaka ukuthi loba kusasa laba sele sithi bayayimela ayisela sisindo yayinaso. Isibonise ukubana kulokuhalela kakhulu izikhundla kulokumela eqinisweni amalungelo abantu. Esingakutsho ukuthi hayi kungasela chamisa sokuzaba lokulwiwa kubangiswana lelo bizo abangabe besiya kukhontesta lana impumela yokhetho. Sokungaba yinto yokwenza nje ukuthi nje njengoba into yavila yaqaliswa, kodwa hhayi sebewile isithunzi loba isadiki sibakhangela abasela sisindo ababenazo.
Kodwa umnumzana Khalipani Pugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu, uthi udaba lokhetho lungalungiswa uma umnumzana Nelson Chamisa engakhulumisana umlotha loJabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Waxotshisa amanye amalunga ebandla leli ephalamende lakumakhansili esithi kabangenanga ngemfanelo
ukuthi opposition ukuthi lunge ayikhangele inkinga ekhangelane nazo, inkinga zokuthi ma abantu bekhala bethi hayi lana siphatheke kani, abantu bakunanzelele khona lokho. Yebo, amaphutha engabe yenzeka, kwase kusithi intervention yathi sisiba worse than expected, kodwa sesile nkinga manje ngokuthi phela isadaki yakhona uzoyilanda, uyilanda njani into le uyibona ukuthi singama-pieces kanje. Kodwa-ke njengoba isindebele sithi akufela akulahlwambeleko ngokufela, so kumele ukuthi abantu ba-tresane back, bakhothisane umlotha, bakhulumisane isikhathi sasekhona singakayi ku-2028. Sithi-try ukuthi sibone ukuthi lokhu ebese sikulahlile singayenza kanjani, sizame ukukuzuza. Kuningi kuyamoshakala manje, ilizwe izinto ziyadula, ezikolweni abantwana bayehluleka ezikolweni, akulanto ehambayo nje. Thina sibhizi siyalwa, silwa ngento yokuthi ngabe besikhulumisene, ngabe kwasakulungisa lokhu kwadlula kudala.
UChamisa wathembisa esakhokhela ibandla leli esanda kunqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olwaqhutshwa nyakenye ukuba uzakhuluma le-SADC le-African Union kuqhutshwe ukhetho olutsha. I-SADC yathi eleZimbabwe kumele lilungise udaba lolu ngokuhlolisisa indlela eqhuba ngayo ukhetho. UMnumzana Basho Sibanda uwaxotshiswa nguJabangu edale lephalamende, njalo kwamanje olandela uChamisa uthi umkhokheli lo nguye yedwa ongalungisa udaba lokhetho.
Umongameli waphuma ku-CCC but kachiyanga i-politics zokulwisa izandla, kachiyanga ukuba ku-opposition. Yikho okokuqala. Okwesibili, sibekile thina ikomiti yabantu abangu-10 ekhokhelwa ngubaba uJameson Timba okokuqala ukuthi iyekhulumisana lo mongameli. Okwesibili, kube yiyo njalo eyabe irana ilungisisa ukuthi umhlangano usebenze njani. Lokho kutshona, lokho kutsho ukuthi umhlangano uyaqhubeka njengendlela okade uqhubeka ngayo. Yikho thina sithe ama-members of parliament ethu, ama-councillors, iqhubeke isemsebenzini ngoba silo mlando wezithembiso esathembisa wona abantu. So engakutsho ukuthi hayi, esihlezi sikutsho thina ukuthi istrakhi seZimbabwe, ukulwa kweZimbabwe asokwe-CCC kuphela, ngokomuntu wonke, ngokukaZulu wonke, kungakhathalekile ukuthi ukuba dlaliphi uku-social movement. So nxa abantu balandela i-statement sikamongameli uzananzelela ukuthi umongameli wathi hayi yena kasozami ukulwela abantwana beZimbabwe, ukulwela inkululeko yeZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi kasekho ku-CCC. And thina okwakhathesi lokhu simbona njengomongameli ngoba nguye wavotelwa ngabantu ngo-August. So ngamafitshane lokhu sisebenza nomongameli uChamisa, sisazosebenza naye lokhu simbona njengomongameli. Esilungwini bathi once a president always a president. Yikho umuntu lalo bengaphuma ukuba ngupresident uyabe lokho ebizwa kuthiwa ngumongameli, upresident Mbeki, president Mohlante and so forth. So lokhu sisebenzisana laye. Okukhulu okumele abantu bekumelele izimemezelo ezizalethwa ngumongameli ukuthi kusiya phambili yena uzafuna kusetshenze njani.
akwaziyo ukuba kuza kwenzakalani kudaba lokhetho ngoba kuqhubekela phambili ukuxokozela kubandla le-CCC kulabanye abasebesithi yibo asebekulikhokhela. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngiuGibbs Dube.